sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyala ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuMfumfu 2021 Mokhethu Dube. Ngendaba zethu namhlanje. Uhlangothi lwezempila kade luthi kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lokhona iCOVID hayi uthulisile lapha emaphisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland emhlanganweni oUnited Nations Climate Change Conference.
Uzahamba emhlanganweni weCOP26.
Kulabanye abalungiselela ukuthengisela emigwaqweni eScotland lokhonana ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sithengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lukaKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kade lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Bona bafika phose amajumi amathathu 28 bahlolwe batholakala beligciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kwele Zimbabwe. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi asebehlatshwe eyesibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho zangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi we-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. Umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi lukahulumende olubona ngokuthulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuki eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-annual National People's Conference ukuba ulakho ukuhlangana lomnumzana Boris Johnson okhokhela ilizwe leBhilitane labanye.
I travel to Glasgow, to United Kingdom, after over two decades. It's after more than 2 decades have passed without Zimbabwe leadership going to the United Kingdom.
Ngizahamba emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. Umnumzana Monet Xavier Zabare okubandla leli eBhilitane uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Tinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganeni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
Glasgow COP26.
Kodwa kulabanye abathi eBritani akumelanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba uphula ilungelo loluntu. Umnumzana Panyika Karimanzira okuhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe uthi bazatshengisela eGlasgow kusasa langolwesibili bekhonana ngokwenziwa nguMnangagwa eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa obubalisela iGukurahundzi igenocide ayenza eZimbabwe, okubalisela ukubulawa kwabantu abaningi eminyaka edlulileyo, ebebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluzwa kwezizalane zeZimbabwe konke le corruption konke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle
kusenjalo ingcwethi ezibona ngokudumala komkhathi kanye labalimi bavumelana ukuba uguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini, uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena layo umhlangano weclimate change ukusukela ukuphathana leZimbabwe kanye lokubonisana ukuthi leZimbabwe lenza lokho okumele likwenze ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye lokwazisala umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukugudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country, and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni, kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana nalokhu kuma okubalisela ukuqhelisa indlela zokutheleza, njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane lozulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esinabantu especially esithi ngama-family farmers emakhaya ethu, emakhaya as in the rural areas, esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa yizifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima, sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zimizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi uguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Ukulahlekelwa yizifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo, kakhulukazi ukuswelakala kwamanzi. Nxa lithelelana izulu lakhona kuba lalokho esithi ngama-mid season droughts.
UMnumzana Dumisane Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uyakusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya. Yikho uzathola ukuthi olutsha lugcina lusiya emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo besiyadinga amathuba emisebenzi. Lokhu kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yilabor yokusebenza langomnyaka lapho izulu likhona, siyasilela amandla okusebenza ngoba sokusele abantu abadala kuphela ekhaya, kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka komkhathi uNyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu. Nxa ukudla sikulime sathola okulutshwana, singena esibayeni sithengise, siqalisela inkukhu, imbuzi, sigcine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane lokuguquka komkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheda ohlala emachecheni esabelweni seMathebeleland South.
Unjenje la manzi asehlupa abantu behambela manje unatha somuntu ukuthi kuyenatha njengathi khona apho somuntu ukuthi abantu baye lapho kula madamu khona vele asehanjelwa sibila manzi vele nje bekume ukuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe kusayosafika uDisemba lesikuvele sesizokuphakathi kwehlobo kodwa ke sokutshintshile sesesize silime kubodisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Mapandleni namhla sesigabeni semaphisa akesizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi
maqondana lesimo somkhuhlane lokhona iCovid hayi kuthulisile lapha emaphisa kuthulisile abantu nje bazikhohlele kodwa abanye bagqoka nje ama-mask kuyasanitizewa maungene emashopu nje yabona abantu basanitize lapha so hayi amboni nje okunye kungabekwe kumbukuzwa ukuthi ngibe laphana kule ukhona inoba nje uCovid minjani hayi kanti sikuthulisile sibili
siyakuzwa kakhulu baba Moyo okunye ke obhekane lakho khonapho
imali iyo ehluphayo le msebenzi kakhulu imisebenzi lapha vele kayikho sibili indawo leyi idorobho nje iliwa lidorobho elilincane elisakhulayo so akula industry such industry khona kusezimayini lapha abantu abangani bayaphephela khona besenza okutshekeja kodwa la imali yangikhona nti iyahlupha nje so okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo ozihwelela wona ibhondi leli so ibhondi leli lisisebenzele kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa nge-forex izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex so kuyikuthi thina abanye kuyasokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially kuzitolo okungaluncane lokho labantu nje baye bezithengisela nje phandle nxa uyifuna sowumele uqale uye kulaba abatshintsha utshintshe imali yakho unaleyo encinyane yabe ingatsho lutho ngibonangani yokwendlala sibili hhayi kukho ikhona sibili yiwathi sibot sekuyi-rain season lezulu lakhona lingana likani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani kwezindawo lapha lokho lingakazilini
kwezimaphandleni namhla besesigabeni semaphisa esabelweni semathebeleleni south sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Sudan abatshengisela emigwaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuthuthulwa kombuso ngebutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphose babulala intatheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namhla kule Afghanistan. Uhulumende we-Taliban uthi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lo mongameli Tayyip Erdogan wawale Turkey ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. Okwamanje sokuyisikhathi samasiko.
Yelo baba mkhulu babe lobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa ngutikolothi. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami uNdofa lo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le ngagcina sengiyibona ukuthi into enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimbo wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lo ndofa lengane leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kandofa. Angisakwazi ukufocus even kurelationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu siqophe lenyanga uMancube.
Umuntu okhathana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena uyofuna ukusetshenzwa. Ongenelwa yinyamazana leyo. So ekhona ngabe lobu ungazuyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga ziningi ziningi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi abancedise lo njengobani abanye bathi kasuke umahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba eyabe sezwile ukuthi wena subaleka and then kasofuna umuntu oseduzane akwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnikele amafutha okuthi agcobe into leyani ingambambeleli amnikele amafutha ayezinyamazana zonke ompiso bani bani sihlanganise ngemithi wenza ukuthi undofa njani angambambeleli manje njengobani kunjalo kunzima emuntwini okhathana kubani umuntu ekhuluma eseduze kuyabe kulula. So inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi
nxa ngafa even abazali bakho bazokwazi ukuthi ubulaliswa nguye. Lezihlobo ezikhatshana ngeziseduze zabe zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi. Indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye. Umzondeni wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Hayi kunzima lokhu mntanami kunzima kakhulu. Kunzima. Kuyethusa. Abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba. Kunzima sibili hayi. Kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini. Yena kezwa indama odiyo. Akhulunywa yena. Wayena engawezwa ukuthi abe lesifika thatha into yakhe ehambe eyilahlela kathana.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngilethemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphileyo ngeviki ezayo. Suke sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameli Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelela nebantwana benkosi kumagumbi wonke amanomhlaba lapho lingali khona lilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwe elisithola encwadini ezenzo njalo isahluko sesifica ngembili. Sibale ke indima u-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze ilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba lethi baningi ababebuya ukuzokhonza labapostoli. Abapostoli ke ababeke izandla Nase bebekwe izandla kuningi okwakusenzakala. Babe sila abagulayo, babe samukela umoya oyingcwele okubaqinisa, okubanika ithemba, okubanika isibindi, ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo. Kodwa uSimoni lapha esizwa khona, esibale khona, uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali. Sizwile esithi kubapostoli akele nginike lami lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise uwasebenzisa lawo mandla. Kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya, kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo. USimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla, nansi imali ngilayo. Empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangenza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. UNkulunkulu kathengwa. Abantu sebejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi ulalo ukuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali lalabo ongamelanga ukuthi alubabhadala imali khona, ngoba nalokhu akumele akwenzelwe. Yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali. Lapha sibona inkohlakalo kaSimoni. Njengoba uSimoni elemali ucabanga ukuthi usengaba yini. Baningi abantu abagwaba ngalokho abalakho, bazitshaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele. Lokho kabakhohlwe baphinde. Ungayibala usiya phambili, iyakutshela kuhleke lindaba njengoba sizake siqhubeke ngayo. UNkulunkulu kathengwa ngemali yakho, kathengwa ngokuba nguwe kwakho. Kukhona umele uwenze, uwenzela ukuthi izinto ziuhambele kahle. Ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni, indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali. Imali yakho zihlalele layo. UNkulunkulu asenzele kuhleke, asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa. Asikhuleke. UNkulunkulu vula ingqondo zethu, samukele amaqiniso elizwi lakho ukubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungathini lakusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu namhlanje. Igama nguMike Wobe. Namhla sixoxa loCynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni. Sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umsakazo weCenter for Innovation Technology abanye bathi site.
Siyakwamukela kwamkela kuhlelo njani sisona?
Siyaphila njani?
Hayi ngiyaphila, ngiyaphila. Awusitshele okuningi ngale conference.
Nasesiyabonga ngokusinxusa i-program e-Asake Film Festival, program e-ranwa yi-organization abathi Center for Innovation and Technology, so ISITE. And ISITE has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peace building ngoBulawayo.
I-Asake Festival, singathi ijonge ukutshengisa uZulu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi se-Gugurawundi nokunye okufanayo. Ubona ngani okwenziwa inhlanganiso ye-site iqakathekile na?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne-platform for indawo la abakwazi ukukhuluma khona ngalezi zinto ezibahlukumezayo or ezibahlukumezile. Kuqakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singasiza khona yikuphi without having to detect from phezulu or from people abanga-experiencanga into zodlame. Kuqakathekile ukuba lama-conversations afana nalawo. Uma sizoyakha isizwe esibambeneyo, isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto, kuqakathekile ukuthi abantu baseZimbabwe babe bebambene, regardless of their ethnic or cultural background.
Nxa sesikhangela indaba zokubambana okuthuthukisa ilizwe, ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa ele Zimbabwe nxa sesikhangela indaba zokubambana? It's nothing as easy as peace building.
Nasi kangela indaba ze peace building or ukubambana. Ilizwe liyakhwa abantu abahlala kulizwe. So akuso responsibility usomapolitiki kuphela kumbe iresponsibility yohulumende kuphela. Kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence. So wonke umuntu kumele abe aware, abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace building and reconciliation. Kuqakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala labantu abangama victims or ama survivors walama incidents either away to ground kumbe incident away political violence or ama incidents awumqamba chini which was less than 20 years ago. So emphakathini kukhona laba bantu sihlala aba affecteke ngalezi zinto. So kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people.
Ayike zulukandaba sithanda ukubonga uCynthia Jigwenya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Siluqhiba lapha uhlelo zulukandaba sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Life Talk as the Connection. Lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana ngabatsha elizweni. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMaikobe. Ntshakazo muhle zimpapo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMaikobe. Kwezomculo sileqembu le-Light Machine Gun Choir. Akasizwe omunye wabo ixoxa no-Ezra Jesus Banda.
Sizwe saba lenhlanhla enkulu sabathola kunini sibafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa uthi LMG choir eyaziwayo ukuthi yehlabelela ubaba umdala uDr. Mqabuko Nyongo Nonkomo, ubaba welizwe nguye ke wasithola le lizwe laseZimbabwe. Namhlanje laba babili ama members asekhona egroup le bantu lekhuluma kuthi bonke bafa abantu baphile linjani? Wena ungubani?
Mina nguTedis Moyo, founder member yeLMG Choir. Five founders nawe ubaba uMG Gimnani ezandiya sehlangene noMG Moyo, obethishali Moyo oyihlalelisa kona akethi abafana abaseJZ. Thina sasingapha exciting baby.
Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama usitele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njani.
Iqembu leli labunjwa sisezandiya lalisenzela ukunika imorali abantu bekululeko ababeparticipate phandle besilwa belwela inkululeko yelizwe lethwele eZimbabwe. Yikho basuthela khona ukubana kube nentshintsha yokubana sihlabele si-encourage amakhongresi phandle ukubana asikhande ngokoko ngokuqinisekileyo ukuze sihlobo sibuhle njalo sihlabela silandelayo. Ngathi i-LMG was a part of like irekhoda ama-historical events awenzeka
siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBritane emhlanganweni owe-United Nations Climate Change Conference. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje wolivalelisayo ngokhipha.